Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Salami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingahali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi u-21 Mabasa 2023 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi phezu kweziqondiso zokuthi abafuna ukuncintisa kukhetho kumele batshengise ukuthi bangamakholwa isiKristu andubana bakhethwe.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungayisiyo nto esiyikhangelele kwezombusazwe.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho luhamba kuhle.
Abantu batshengisa kubamba akula kuxabana, akula kuzi kungazwisisani. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela.
Iningi labanqobe kukhetho lwabazabamela ibandla le-ZANU PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabegcwele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla le-ZANU PF lithi alilani lalokhu.
So ngiyathaba ukuthi iZANU PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha lama-resources ayo, and then ya-investa kubantu yini, kuma-primary elections avotelwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba ezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso esiphehle inkulumo enkundleni eziningi zokuxhumana izolo ngesokuthi abancintisayo kumele bavezele leli bandla ubufakazi obusuthisekayo obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abaningi bathi umuqa lo kumele ususwe ibandla leli lithiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezithiyeneyo eZimbabwe. Kodwa abanye bathi ibandla leli liqondile ngoba lesisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxhume umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungayisiyo nto esiyikhangelele kwezombusazwe. Yebo ye iZimbabwe lesisekelo sethu kwathiwa it's a Christian country which is debatable because silenkolo eziningi, silamaHindu, silani, silani, yebo ama-Christians maningi but i-minority yona kuthiwani ngayo. Ngibona ngazathi bodwa kukhangelelwe bekungaba kuhle bethi hayi ibandla ngelakhe wonke umuntu, abagida amadlozi, abayenzani, abayenzani. Kodwa lapha eZimbabwe abantu bonke uma sokusiya ngezombusazwe abantu bale nkolo ezijeneyo baye bethanda ukuthi ilizwe liye phambili. Ngibona ngazathi kodwa kuze kuqakatheke khonoko.
Lona ibandla le-CCC Fuzwayo ungathi libandla elikhanya lizimisele mpela lizilungiselele ngokupheleleyo ukungena kukhetho na? Ngoba sibona abaningi abagoqela abasekeli baleli bandla bayalicothoza, abanye bathi galila ma-structures galikhanya ukuthi livela ngapi liya ngapi. Ngokunjalo bathi amathuba alo okuthi linqobe malutshwana kakhulu. Ulubona njani wena lolu daba?
Itruplu si mwana ngazati libanda elibekwa na kumyaga opeli leo Lama structures is a debatable issue. But esi wazio yuguti linjaro linga lama structures Liwini ile ama parliamentary city amane Lawina ama council city amane. So mwana ngazati into ya structures uma singaba seqinisweni ukuthi kula ma structures uma befuna akula ma structures uma bengafuni kodwa esikwaziyo ukuthi esesikubonile ukuthi ebusweni bukazibani lozibani singathi kalizimekali izinto singiselelanga ukhethe kodwa imibandla likwanisa ukuthi li raise ama candidates ukujenza ukuthi lilomthetha phansi walo esingahlala abaningi singawuboni mbeni singavumelani lawo mbeni singawuzwisisi ngoba amabandla anti kuyathiwa abantu bale style esinye asebebuye ngaso kodwa as long as bekwanisa ukuthi bebe lama candidate as long as besenza izano uma ukhuluma ngayi triple C izano ibe ngani ithintwa imbabazane okutshengisa ukuthi libandla elikhona.
Baloke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eibheju likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli se-CCC inkosazana Fatai Mahere lomsekeli wakhe umnumzana Gift Osarlo Sisiziba izolo ntambama ngoba bebengadobhi incingo zabo. Lokhe sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi selilolonga ihlandla lokuhlolisisa amabizo alabo abakhethiweyo andubana liqhubekele phambili ngohlelo lokukhetha abazaphumelela ukuncintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa kuona lo umnyaka. Ibandla lezanu PF lona lithi selikhethile abazancintisa kukhetho. Isikhulumeli se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uchasisela usithandekile emhlanga we-Studio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngalolu hlelo.
Siyabonga thina njengebandla le-CCC siqhubeka ngohlelo lwethu lokukhetha abantu abazasimela ekhethweni loluluzayo. Siyazi sonke ukuba silezigaba okufuze umuntu adlule kizo ngemvana kokuba umuntu agcizeleleke ukuba usenguye ozamela abantu. Sesigabeni sesibili khathesi sigaba se-vetting ngemva kwesigaba se-nomination sokuqamba kumbe ukuqoka abantu abazasimela ezigabeni ezithize ezishiyeneyo. Kuyikuthi umuntu kuyabe kuhluzwa kuhlaziya ukuthi lowo muntu owanominethwayo ungumuntu yini ofaneleyo ukuthi amele ibandla le-CCC ngumuntu mhlawumbe onguye sibili olwela inguquko esigabeni sakhe lapha asuka khona. Ihlelo olulandelayo mistage esilandelayo yistage se-stakeholders consultation. Siyabe sisikhulumisana khona labantu abathiyeneyo ezigabeni, abantu abamqoka ezigabeni, abafundisi, osabhuku, izinduna, labo bonke abantu esibaqhakathekisa esigabeni. So into esiyenzayo msakazi into entsha, into enhle, into echazayo engathi exciting, the new thing that is exciting kuye wonke umuntu, into engazaki yenziwe phambilini. Thina njengebandla le-CCC libandla liletha izinto ezintsha ebantwini, so yisisigaba sesikiso sona khathesi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lonke luzathatha isikhathi esinganani ukuthi luphutshe.
Luhlelo olubanjwe inhlangano engathi independent commission, abantu abazimele bodwa abengelani le-politics yethu njengebandla le-CCC, ngabantu abafundi basebenzise intando yabantu. Abantu bazikhethela ngendlela ekhululekileyo, lo ozaphuma uzabe iphume ebantu. Sifuna ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele abafuna babakhokhe. Njalo okunye okuqakathekileyo engingakutsho ukuthi lo nyaka sithe asifuni ukusebenzisa kuphela abantu abasebandleni lethu, sifuna siphumele ngaphandle sizwe imibono etshiyeneyo yabanye abantu abakhokheli abathize, labantu abangekho phakathi kwebandla esingathi ngama-stakeholders kodwa belakho abangakutsho ngebandla lethu. So into lesiyenzayo bakuthi into enhle, into entsha engazake yenzakala elizweni kuleZimbabwe.
Akula ngxabano na kulabo abafuna ukuncintisa?
Msakazi, ukubambana lokuzwisisana lokuthandana engikubona lapha eMathebeni South lalapha kogodlwayo kuyamangalisa abantu batshengisa kubamba akula kuxabana akula kungazwisisana abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela so yonke into ihamba kuhle ihamba ngendlela emangalisa kakhulu ungaze uthi lolu hlelo luhlelo lwaluvele lukhona kudala kodwa ukhanya uhlelo lwe-adopted TCCC kumbe olwamukelwe yi-TCCC luhlelo obelivele lufuna ngabantu siyabona ukuxabana nokungazwana nokwenzakala kwamanye amabandla lawo amanye esiphikisana layo ikakhulu eliphikisayo abantu bephikisana befuna ukubulalana akukho lapha ekhaya ku-TCCC abantu bayenza ngothando njalo into enhle ngiyibona yenzakele ukuthi independent commission le ekhangela ukhetho lolu iphethe yonke into ngendlela ukuthi wonke umuntu uyasala esuthisekile akula umuntu uyasala ekhonona wonke umuntu uzasuthiseka ukuthi uhlelo luhambe kahle so bakithi sisesikhathini esijabulisayo esikhathini esimnandi kakhulu esokuthi abantu bazikhethele abakhokheli babo abavele ezigabeni zabo ezishiyeneyo
lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesi-CCC eMathebeleland the South obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare kusenjalo iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla leZanu PF ngabacathangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40 kodwa ibandla leli lona lithi alilani lalokhu ngokunjalo idalela imgqoka laleli bandla lithi lapho okuphindiweyo khona ukhetho ngemva kokukhonona kuzahlala kunjalo ngoba selihluzisise labona kumele kube njalo. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba eseHarare.
Abanqotshiweyo laba bagoqela uJustice Mayor Wajikejena onqotshwe ngunkosikazi Flora Buka eGokwe neMbudziya nomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi onqotshwe ngunkosikazi Mercy Dina eZimba West. Ekhuluma le ndalela izindaba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebelugqibile luveza ukuba ibandla leli kalisekeli gcwele lenza okufunwa ngabantu.
So you saw many of my colleagues maybe in the political our colleagues would not make it.
Abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo.
One of the leaders actually saved to confirm that the president did no secret cause.
Umthwangwa uthe labo abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okwenza lokhu kugcizelelwe ngobona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli umnumzana Mike Bima.
And now we are happy we've come to the end of this exercise. The primary elections for ZANU-PF are over. We now focus.
Lokhu kutsho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama-primary elections kuningi okwenzakileyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile.
Ozamela ibandla leli eMpopo Mamzilikazi umnumzana Admire Maskati unqome ukuqhutshwa okwenze uhlelo lwama-primary elections.
Ibandla leZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlilo wenkululeko. Okuqakathekile ukuthi bonke abantu baphiwe isikhathi esifananayo esilinganayo lamathuba afananayo ukuthi bakwanise ukuthi bakhankase. So mbona ngathi le indlela eyenziwe libandla leZANU-PF ukuthi inike abantu amathuba.
Ingcithi ezigqungqela ezombusazwe zithi okwenzakala kubandla leli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokheli entsha. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Peterson Piri ofundisa izifundo zombusazwe ekolishini ele University of Zimbabwe.
IZANU-PF iphathi enkulu isenza ama-democratic process. Ikutshengisela ukuthi iZANU-PF yiphathi eyenza izinto. So ngiyathaba ukuthi iZANU-PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha lama-resources ayo. And then ya-investa kubantwini, kuma-primary elections, avotelwa ngabantu.
Okumangalisa abaningi ukuba umnumzana Robert Nyemuzo owanqoba umnumzana Enoch Porisingazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla. Amalunga edayela ephalamende avunyelwe ukuncintisa agoqela umnumzana Martin Matinyanya owembare, Ephraim Funduka owechuru, Mesidina owezimba West, unkosikazi Flora Buka Egogwe Nembudziya, Lunyasha Marange Emtare West, Robert Nyamutso Echipinge South. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Izolo selethulele ingxoxo esiyenze lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ephawula ngenduna uMaduna waseFilabusi sathembisa ukuqhubeka ngehlandla lesibili lalindaba lamhlanje. Kodwa mayuyu zulukandaba asiseyikulethulela lolu daba lamhlanje. Kodwa sizalethulela ngomvulo ngoba sisanika ithuba induna uDambisa Mahubo ukuthi asiphe laye imbono yakhe ngodaba oluvuswe ngumoyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomunye umlisa ogangade umkakhe ngengodo ekhanda wafa emithesa icala lokuthandana lowaye ngumyeni wakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi iqula le-SADC ebelizohlola ukuthi umumo welizwe ulungele na ukwenza ukhetho seliqedile umsebenzi walo njalo likhangelele ukwethula impumela yalo kumaviki amabili alandelayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi ukungamela inkomo phabeki Jeremaya ugipsi awu ngiyalibingelela basakazi bonke lingaliphindeni lapho likhona. Hayi thina siyaphila siyabonga indaba zisakazela zona ezimnandi kangibingelela umamama uMandlovu ngakobulawayo inkulumane complex aphana ngabingeleleka kakhulu ngenkomazana mafana osegola kafana nzinyanga kithi konke lapha kithi njani impilo. Hayi thina sesiphilele thina sesiphilele yala nje imali kuphela. Hayi kunzima kola sekuphilele ukubhala.
Bantu bakamthwakazi oMandlebele amahle, mina inye into engayitsho phakathi kwethu izihlobo zami esingayenza, asifakweni ama-blankers sikhangele phambili kuphela le lapho esiyakhona. Asikhangeleni into eyodwa kuphela, kungabe nokungamaphathi okuningi kathi sesikhangelani lokuthi siyayovota. Kungabe nokungamaphathi okuvukayo kwesiNdebeleni, okuvukayo kwesihlone endigijimeliye khona. Hambani lonke ngobuningi menu Mandebele liyofaka u-X ku-CCC. Siqale sikhiphe inja leyi ethiwa ngumnanga kwakuqala. Ngemva kwalapho-ke sesibuthana amaNdebele sesibuyela kithi sonke. Sesikhetha ke le iphathi esingayifuna yamaNdebele ibe yinye. Hayi konke kusasa nxa i-CCC sesikhundleni thina sesikhanya sesithi amaNdebele kulo kungamaphathi okuyi-4455 kufana nakhona ngale eMpumalanga. Hhatshi, siye sijike sibuye siyemva sibe le phathi yethu eyodwa esiNdebeleni, then silwisane ne-CCC ukuthi lathi sibe ngo-president. Ngiyanicela, ngiyanicela lonke, khiphani umoya wokulandela okungamaphathi okuvukayo ngalesi sikhathi sesiyachaya intambo sokuseduze. Ngiyabonga.
Hey, bantu bakithi linjani? Usiba lukhulu lokhulumayo. Sengithola izincinci eziningi-ningi abantu bethi nabantu amarapi into eliyikhulumayo ayizwakali. Bantu bakithi ake ngizama ukuyichazisa into ethile la. Umqondisi umsebenzi wakho lo okhuluma umuhle kakhulu ukuthi cha asivotele nama ama councilor ama MPs ngani ngoba u president iphele yabadinga laba bantu ukuba esebenze nabo so if uyine MRP ama MP emaningi ema MRP ivoti isuwa ilandi lapho abantu abaningi kusebenza kanjalo politics it's not about ukuthi u president uphumile le if uthina ebathi bayenza lokho if uthina siba ningi lapha e parliament so uthina lokho siyasikufuna thina okugudu for abantu bethu lokho if asakwenzanga sesiyaqala ukuthi sitshele abantu ukuthi abafuni ukwenza into ethile ethile so into yabona easy wena bakithi asikho ukuthi kudinga ukuthi u president wo president uzephume vele so thina sibonile ukuthi ingcono sifake ama councilor engaba maningi noma MPP kuyizwe ukukhuluma the speaker siba ningi ukuthi sikhuluma izwi elinye manje okubi owenza manje iZNKF iwine ubufaka abantu be MDC umba be TPC iZNKF ngoba imagine majority ngakhuluma ukuthi hayi right lokho hayi zwakanaka right siphelela lapho so uzongena abantu be-MRP bazothi hayi cha lokhu asikufuni thina ingeke kume izinto zime sesiqala sesizwa thina lathi esisekudeni ukuthi kwenzakalayo sesisondela lapha ilizwe lonke nomhlaba wonke subona ukuthi no kulento enje yenzakalayo eZimbabwe yawo so abantu bakithi votela-MRP kahlanye umqondisi ukhuluma iqiniso futhi lokhu izonanzelela futhi ukuthi kuzosebenza ifuthi kwenze wawina ngoba umongameli omnangagwazi uzephume ekhitha ngohlambisa umfana omncane lwakazi lutho
basakazi bakastudio 7 labalaleli bonke ngiyabonga ake ngihlale phezu kwendaba indaba ye-gold mafia indaba ye-Al Jazeera imbi kakhulu ayibukeki kusakhululwa ngayo nanso indoda engupresident wethu waleli lizwe ebamba abantu e-adressa abantu kumamasisi esiwabonile e-trade fair sabona abantu e-Mount Darwin bebaningi kakhulu sisizwa lasemsakazweni ebonakala ukuthi kule kuqaba labantu but uyasondela so asingeke siyeni kakhulu ngaye ngoba vele akaze kuphume iqiniso emlonyeni wawo laba abakhokheli sesibuyela kule ndoda emi njengendoda kaNkulunkulu enguHubert Angels uHubert Angels ngumbali weBhayibheli ulabantu abaningi abalalela uNkulunkulu through yena emhlabeni kuhle lokho asingeke siyibele ijudgment yikho kodwa ijudgment yethu esiyibeka kuye naso esesizwe ukuthi uyasoleka kube kumele drop it down to his knees abe ngumuntu obonisayo ukuthi njengoba sengisoleka lapha kahle ngiziphendulele iBhayibheli lona nawo libala lithi lona you are of the truth and the truth shall make you free so ngamanye amagama inguphi uNkulunkulu oyenza indoda libe lamandla okubonakala ihamba izula iqinile ikhukhumele ingapha isoleka kayiyehle phansi indoda le iveze amazwi okuthi iziphendulele yingakho futhi usubona sokuze kusukume iBritain isithi yona isiyimela le ndaba sifuna ukuyizwisisa is because eZimbabwe kutsho khona ukuthi uhulumende okhona ule dictatorship engekho right futhi engasoze yahehlulwa ngumuntu walapha eZimbabwe ingakho ubona sokuphakama koBritain ngiyabonga kakhulu God bless you
sanibonani sanibonani bantu bathethile njani ngezindawo siyazi sekuzavotwa elizweni lakithi siyazi izidumbu zikamnanga kwazi zizophuma siyazi abantu bayabulawa nje kambe every 5 years kumele kubulawa abantu every 5 years mnangagwa kumele ibulala abantu every 5 years izanupf kumele ibulala abantu kuze kube nini kodwa abantu bazobulawa kuze kube nini and abantu balaba ababulawa ngelinye ilanga basezoba lamanye amandla bevuke bezilwele amadlozi abantu kwafanani bazozebebulala abantu abarongo inkinga ababulawa ngumnangagwa mathupha kube ngaba bayavuka belandile umnangagwa akuboni ukuthi lento ayenzayo kwabanye abantu izisubuhlungu kade abantu mnangagwa babulalelayo kuzathiwa uwinile kwemunizi kebe kuzililwe kwemunizi kukhalwa uma kuthiwa kuyiza nobhefu ukhetho luyeza nje manje ziyeza izidumbu zikamnangagwa kambe every 5 years kuhlale kubulawa abantu suku zonke every khetho kumele kube kukhalwa kweminye imizi kumele kube kuzililwe umnangagwa kumele ebebulela abantu kuze kube nini kodwa kodwa basezoba namandla lalawa abantu abababulalayo ngale ndlela le basezovuka bezilwela abantu basezoyiphendula imbuzo yakumnangagwa abantu banabo kaba babulala abantu kodwa uNkulunkulu kaphuzi utshwala kaba babulala abantu njengamanje ngiyazi ukuthi kuyavotwa izidumbu zikamnangagwa ziyaphuma kuze kube nini umnangagwa ubulala abantu sebebulela abantu abaningi kakhulu abantu labo kule miphefumulo eminingi kakhulu phansi engelakucala ekhalayo engelakucala
Studio 7 ninjani hayi siphilile nanso ke into esikhuluma ngayo umhlelele hayi bantu siyayizwa inkulumo ye-independence yeZimbabwe ayilancedo ngoba thina ama-liberators now we are staying in the bush omunye umuntu uzakutshela zethu sazisukela, sizisukela ngabantu bakithi. Size sisuke kwampana ngamo 1984-85 sibalekele ukubulawa. Then akuzanga kwaba nempilo enhle ngoba into esikhangeleyo ukuthi lokho abathi bakhululekile nabantu abakhangele ukuthi bezonikezwa ukudla khona okwerayisi benikwe. Even if you go and check imali yethu yama ex-combatants esiyiholayo, kambe zingafola ibhondi. Ibhondi engaphuma efonini i-50,000 US kuthiwa 50,000 zim dollars, imali engayenzi lutho. Ukuze utshele ukuthi ilizwe li-free, hayi bantu siyahlupheka, sihlutshayo kuhlupheka elizweni. Umhlelele yasazi laba abathi bona izanu i-right, abaqhubeke abajoyina izanu ngokucela ukudla. Sithi thina hayi bazabona ukuthi kunjani, ngoba thina into esiyaziyo ukuthi imali leyana imali ye-United Nations ukuze thina singaphumeli ngaphandle. Kodwa we are living the country because of indlala. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo incwadi zenu zibe mfitshane. Siyabonga.
Elimelika liqakathekisa ilungelo loluntu njengensika yobudlelwano lamanye amazwe. Ukufeza lokhu, elimelika lele Albania abe lomhlangano o-United Nations othiwa Aria Forum la ukulimukisa ukumemetheka kokwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea kumbe i-North Korea. Emhlanganweni lo omele elimelika kumanyani wamazwe omhlaba, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uchasise ukuthi uhulumende kamnumzana Kim Jong-un uncindezela uZulu kwezokukhuluma intando kaZulu, ezokukhonza lezokukhuleka phakathi laphandle kwelizwe le-DPRK. Ukuziphatha lokhu kwephula isivumelwano somhlaba ese-Universal Declaration of Human Rights. Ungakhuluma kubi ngokwenzakala e-North Korea kubangela ukuthi uzithole usenkambeni zezibotshwa ama-political prison camps. Le-DPRK liqhubeka ligcine izibotshwa eziyinkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kwezingamachumi ayizinkulungwane ezingamakhulu adlula amachumi amabili 80,000 to 120,000 enkambeni lezi. Izibotshwa lezi ziqhubeka zisephulelwa ilungelo lazo ukubalisa ukuncitshwa ukudla, ukuhlukuluzwa behlaliswa kundawo ezesabekayo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Emhlanganweni we-Aria, umnumzana Joseph Kim owabaleka kwele North Korea wethule impilo ayibonayo ehlala kwele DPRK engakabaleki. Ngabona umama wami esifa ngenxa yendlala ngele minyaka elitshumi lambili. Umama laye wabhubhela ejele le-North Korea, ngasuka ekuhlaleni endlini eyilothando ngayewaphila ezitaladeni ngingumyanga. Izehlakalo ezinje ziveza mgceke okwenzakalayo ukuze umhlaba uzibonele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kuze zonke indaba ezihlasimulisa igazi esizizwayo, kulezimbalwa esingasoze safa sazizwa. Lokhu kwenziwa ngamabomu. Lele North Korea lenza konke okusemandleni alo ukufihla lezi zehlakalo emhlabeni jikelele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa kwesinye isikhathi bayehluleka. Sonke sizibonele ubufakazi obubalisa uphenyo olwe-United Nations Commission of Inquiry lokunye ukwenziwa nguhulumende wele-DPRK omemethekisa ucuku lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Sizaqhubeka sikhuluma ngobubi obenziwa ngele-DPRK lisephula ilungelo likaZulu njalo liphazamisa ukuthula komhlaba jikelele, kutsho uLinda Thomas Greenfield. Bengenelisa ukuvimba izwi labase-DPRK kodwa abasoze benelise ukuvimba ilizwi lethu.
Lawo ke bekungamazwi awembono kahulumende welemelika. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebeziphambili. Ibandla lesisi selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso ezithi ezizasetshenziswa kulabo abazakhethwa ukuthi bancintise balimele kukhetho lalonyaka. Iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla lezanu PF lithi alilani lalokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu zalamhlanje lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olifisela impela sonto elithukela, yimi uChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngombulo ekuseni, kodwa silazo ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.